Yes, kusukela ekuseni namhlanje ngo-7 o'clock lapho engikhona lapha kuprecinct 146 e-Arlington, eVirginia. Bekunabantu abalutshwana abasebevolile kusiyafika u-11 o'clock. Kukhuluma nje besilo unkosikazi Stephanie Sanders onguye okhangela okwenzakalayo lapha. Kazange atsho ukuthi indaba kusenzakala konke lokhu, kodwa ngokusho kwakhe ukuthi hhayi kuyabuya nje qoqo lapha lalapha, kodwa ulethemba lokuthi abantu bazoba baningi ngokuya kwekhathi. So ngikhuluma nje laba abantu nxa bengena bahamba lapho kuvotwa khona, bafike beveze ama-identity documents abo. Bawenza khonokho bakhuluma ukuthi bavotele ibandla leli. Babuzwa umuntu atsho ukuthi nguma-democrats kumbe kuma-republicans. So khanya sibili kungani kulamadlabuzane ukuthi bevotele umuntu abamfunayo. Okunye njalo kunazelele lapha kande kulabomama abaningi ababuya bezovota. Nxa ukhuluma labo bathi bona abafuna ukukhuluma kakhulu ikhonokho kwe-abortion, bafuna ukuthi bangene kubalot. Batsho abanye njalo xa bebuya lapha bakhuluma ngokuthi umbuso ongazani kulakho ongaba khona lapha ungawuphambanisa. Ngakho-ke kumele umuntu wonke avote. Kodwa balutsha labantwana abasakhulayo kumbe ngithi abatsha abasebefike khonapha kuze kufike lesi sikhathi. Kodwa-ke hayi kuvotwa nje abantu bekhululekile, akula kugida kumbe lokhona okutshaya itoyitoyi kumbe ukugqoka izikhipha kumbe imakawusi athize. Lapha abantu bakhululekile.
Wona amapholisa ayabonakala yini eduzane lakhonapho kuvotwa khona?
Lamhla khona vele angizange ngibone ipolisa elilodwa lisondela khonapha. Nalaba abangazani baphila ngokuthi ababoni bebezingenela khonapha abaye beziqhubana lezinja zabo behamba umuntu ayenza okwenzayo aphuma ahambe. Labanye bakuma-wheelchairs kule ndawo lapho abantu abavotela khona befike bevote kungela muntu abancedayo. Amapholisa lona elilodwa lokudlumuza akula lutho lapha khathi.
Ngokubona kwakho bazaba baningi yini abantu abazavota kumbe ukhetho lolu luzaba labantu abalutshwana kakhulu?
Laba ukutsho iqiniso ukuthi ngokwenzakalayo abantu ngokubuya makamkam akukhanya ukuthi kungagcina kube njani. Kodwa-ke ngokukhuluma lami ngokukhuluma labantu abayibo abakhangela ukhetho lolu bathi kungenzakala ukuthi abantu bagcine bebaningi, kodwa bangani basolasola labo kodwa bavunyelwa ukuthi bakhulume abafisa ukukhuluma ngakho. So-ke khonapha-ke uthi singatsho ukuthi kuyangena kubantu abangani lapho ekhethweni lolu asazi. Nxa sesikhangele ilizwe lonke singazi ukuthi kuyahamba njani.